njengabameli lezinye inhlanganiso ezitholakala koBulawayo, Bulawayo Progressive Residents Association, leBulawayo Vendors and Traders Association, besihamba sikhankasa kuzakhamuzi zakoBulawayo, sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala. Bekungumlando weveki ukuze ikhankase ukuthi sokuzaqalisa, bekubele ukuthi iveki i-advertise iphephandaba ikugidela kumaradio ukuthi lokhu kuzayenzakala. But simangele sibona iveki ingakhulumi ngakho ethule, sasithatha inyathelo lokuthi sazise uZulu ukuthi lokhu sokuzaqala.
Bebengakwazi yini bona abantu ukuthi lolu hlelo luyaqala kusasa?
Abantu kule kwakhulunywa kumagadasi ukuthi lolu hlelo luzaqala, but ngesintu bathi imithwa ngokuphindwa. Bekumele ukuthi inhlanganiso yesikomishi wezeki bakhankase ukuze uZulu ahlale esazi. Kuvamile ukuthi nxa lokhu uhlelo olundanga ngokurejista lusenzakala, kutholakale kulama-adiveti kumaphephandaba, kumaradio, kumatelevision, kukhulunywa nje ukuthi abantu bayorejista. Kodwa kathesi sibona ukuthi lokhu bekungayenzakali, bekungani kuthule, and ukuthula kwakhona lakho kusenze sethuka saphuma ijumo ukuze sizame ukuthi uZulu azi ukuthi kulo hlelo luqakatheke kangaka oluzaqala kusasa.
Ukungaphi lapho lifike khona?
Ye, thina esiyenze khona sithethe amawadi wonke, ama-representative amawadi awenhlanganiso emela izakhamuzi. So sithethe amawadi wonke 29 aBulawayo,